sithi amhlophe kwa-Argentina lapha siyabona sinqobile singenele ku-final and uMessi ngathi khona ukuthi la yayitholele inkezo nje yabona beyihahabele ikarrier yakhe yonke siyazi ukuthi nje i-last World Cup yakhe le and indlela abadlale ngayo etshengisele ukuthi bangagcina benqobile. Umdlalo weyi iCroatia ibidlala laphana kodwa I think it was a matter of isikolani i-Argentina coach ngoyotshela ama-tactics lapha kuthi ngcono abayekele bona babuye bona basihlalele bayenza ngani hhayi bayehluleka bese bebatshaya nge-counter ya and basebenzele abona amagoli awanayi-2 okuqala bekuyi-counter leader siyayi-penalty yokuqala etshelwa nguMessi esibili leyanayi bekungama-counter I think it was a matter of tactics nje kuthi Argentina ikhulele iCroatia 2 goals ihle yabademoraliza nje kwaba nzima ukuthi bewuye back ngoba i-Argentina bengalidlali lokhu yani ukuthi hhayi yalidlala kuhle ibhora labo kodwa hhayi besitha back bathi hhayi mana sitshaye nini ngani nge-counter attack hhayi sitha mhlophe kwa-Argentina.
I-Morocco le-France zona ubona zidlala njani kusasa?
Morocco leFrance laphana ntunga hayi kuyabe kunzima kuyabe kunzima. IMorocco iFrance ayidlalanga kuhle nje idlalele ngenhloba nje yanqoba ayisiyo game yabo esiyaziyo ayisiyo game yabo esesiyikhangelele. Wakhangela nje uMbappe ayidlalanga kuhle kodwa amanye player came to the party they managed. IMorocco layo idefense yayo ibophile. So iFrance ingavuzisa nje yikele kubona ukuthi yabashayela lawo ama-tactics angana ahlakaniphile bengatshaya ngoba iMorocco very disciplined udefense yayo but France is also a very good side and uMbappe bengabuya nje kulilanga lawo they can come to the party bazotshengisa nje ukuthi bona bangoba iMorocco akumelanga ilale kuyabe kuyigame enzima this stage nje angeke utsho ukuthi yiphi enganqoba ungakhangela indlela amagame lawa impumela esiphume ngayo from ekuqaliseni kunzima utsho nje ukuthi iMorocco ngagcina bebona sekune-final. IMorocco they believe in themselves yikho I think okwenze kubaze bafika lapha because they self-belief they believe they can go to where and that's what makes them very dangerous. Yikho ungayenza ukuthi bangqoba.